okokuqala kuyinzama ukuthi nxa kuthiwa ngumnyaka ole elimini kumbe le minye ngimnyaka, kuyenzakala ukuthi ngokuguquka kwesimo somkhathi iphuze ukuthola izinto. Khathesi abantu abaningi sebehlele sithi yindlala, kodwa kulihlu lethu sikukhangela ngokuthi khona izulu seliphuzile ukuqala, esiyakuthi ngesilungu yi-late start to the season. Izulu liyalikwenza ukuthi liqalise libuye lihambe lithi selisiyabuya. Kwesinye isikhathi sibe sesithi hhayi lapha kube yi-fall start, but khathesi yi-late start liphuzile ukuqalisa ukunezulu. Ubuzima bakhona nje ukuthi liphuza nje ukuqalisa indawo eziningi ezinjengabotsholotsho, onkayi, olufane, omango ulilima ngapha kusiye eGwanda, bavame ukuthi basizwa lizulu lokuqala liyena elitiwa lihle ligeleze lingene emadamu kube la machili izifuyo zibe sezithole ukunatha. Pho ngenxa yokuthi akwenzakalanga lokho, abalimi indawo eziningi baphakathi woduwo lokunathisa izifuyo, osokudinga ukuthi sigebhe emifuleni lapha sizikhele sizinathise inkomo, sizikhelelele sizinathise. Kudinga njalo ukuthi lapho esiyabe silomunye wethu lomgodi singedisane laye ukuthi kupontshwe amanzi okuthi izifuyo zethu zithole ukunatha. Emadlelweni nakho akusela lutho, kungasela lutho nje emadlelweni, sokudinga ukuthi abalimi aluba kuvuma sithenge utshani, sithenge ukudla kwemavinkilini lokhu okwezifuyo, sibe sizipha nje mbijana ama-2 kg, 3 kg nenkomo ukuthi ziphile kuze kuyefika isikhathi ezulu liqalisa ukuna. Sibe sesikhulekele ukuthi liphethe libuyile singakadluli o-20 December khonapha libe selisewule.
Abanye ngabathi bona singaqala na ukuthi silime izulu bese lisithola phambili laphana.
Okunye endidinga ngikuchasise ukuthi nxa liphuza ukuqalisa so izulu, okwenzakalayo ukuthi siba lesikhathi esifitshane esokulima sivuthise isilimo. Ngakho kuyabe kufuna ukuthi khona-ke nxa singaqalisa ukulungiselela kathesi ukudepha amagodi, lokho esikukhuthaza ukuphendula laba abafuna ukuthi basebenzise inkabi, lokho esikukhuthaza. Kodwa-ke ukuhlanyela asimeni sihlanyele sekulezithengiselo eziqinileyo ukuthi laloba yisiphi isikhathi kathesi izulu lingani.